umkhuhlane we-coronavirus lo umkhuhlane onjenge-flu ithelelwana njengoba i-flu liyazi ligcikwane elitsha. Igcikwane leli selibulele abantu abaningi kakhulu emhlabeni jikelele. Umuntu uyalizuza ngokuthi ufike waphefumula eduze komuntu olawo lo mkhuhlane kumbe wakhwehlelelwa ngumuntu eduze kwakhe. Njalo igcikwane lakhona uyalizuza ngokuthi ma ulinompole lapho uhamba ubamba ngesandla usuzibamba umlomo kumbe amehlo igcikwane liyangena. Yokuqala ukuthi sibone igcikwane lingena emehlweni lasemlonyeni lasemakhaleni.
Ungachasisela abantu dokotela ukuthi ukuhlala ezindlini okukhuthazwa nguhulumende lani abezempilakahle kuqakatheke kanganani?
Ukuthi uhulumende wathi abantu behlale ezindlini kuqakathekile kakhulu ngoba umkhuhlane lo igciwane leli lingamemetheka kuzulu liyingozi kakhulu. Kumele abantu behlale ezindlini ukwenzela ukuthi ungazi wasondelelana labantu abalegciwane leli ngoba ma uphefumula umphefumulo womuntu olegciwane leli igciwane liza kungena. Igciwane leli njengoba libulala abantu kangaka emazweni jikelele sesiwabona. Yikho okuqakathekile ukuthi abantu behlale phansi bengaze basondelelana kuvikelwa ukuthi igcikwane lingamemetheki ukuthi selibulala abantu abaningi ngesikhathi sinye.
Siyazi ukuthi akukabi lomuthi okwelapha lomkhuhlane kodwa nxa umuntu ethe wagula wangena esibhedlela uyabe ephiwani kahle kahle uyabe esenziwani?
Akukabi khona umuthi okwelapha igcikwane leli. Yikho ke ubona abantu bengani bayaphela emhlabeni jikelele. Nxa umuntu ezuze leli igcikwane abaningi kakhulu hayi kabaguli kangako bayazwa umphimbo nje bakhwehlele babe le-flu basile. Kodwa abanye laba abamele bafakwe esibhedlela bayabe sebephefumula nzima bekhefuzela. Yikho kungezwa kuthiwa umuntu usevalelwe esibhedlela kuyenzelwa ukuthi lapha yikho umuntu oyabe sekhefuzela kakhulu esekhipha igciwane eliningi ukuthi sengapha abantu abaningi kakhulu. Yikho kumele avalelwe esibhedlela. Uma evalelwe esibhedlela lapha uzaphiwa i-oxygen ngoba okukhulu kakhulu yikuthi uyehluleka ukuthi aphefumule. Uphiwa-ke i-oxygen leyo ukuthi umzimba wakhe uzama ukuzuza i-oxygen. Bayahlatshwa njalo lama-antibiotics ukuthi kubancedise ukuthi bengangenwa ngeminye imikhuhlane engasilo gcikwane. Kuqakathekile ukuthi abantu bengaze bazuza lo mkhuhlane ngoba nga usufika lapho sithiwa sukhefuzela khona lezi hlobo zakho zabe zingasavunyelwa ukuthi ufike khonapho. Hayi laba-ke abakhefuzelayo ukuthi basile hayi abaningi bakhona bayashona. Yikho ubona-ke sesigijima kangaka ukuthi abantu bengaze bafika khonapho esiphathweni sokuthi sebegula lo mkhuhlane ukuthi sebekhefuzela sebengena ezibhedlela ngoba lapho siyabe sesibavalelisa abalutshana bayabezaphuma.
Abanye bawutshaya indiva lomkhuhlane batshona behamba-hamba, abanye ngababhoda ngamatshwala emakhaya bathi yisifo semazweni. Uthini ngalokho?
Umkhuhlane lo ubulala umuntu wonke, akukho ukuthi kumbe ubulala abantu basemazweni kuphela. Okuyenza kungani abantu bemazweni yiba abafayo kathesi yikuthi emazweni kathesi kuyaqanda. Isikhathi sokuqanda thina ngapha isikhathi sokuchisa. Kodwa sesihamba lathi esikhathini sokuqanda ngilesi sikhathi somqando yiso esiyingozi kakhulu. Yikho ngicela obaba laba othi khona bayahamba kakhulu bazintshantshu zokuhamba, hayi ngibona ingani nxa into le ingangena sibili ifike emaphandleni bayithathe abaningi bayabezalala ngophondo. Ngiyabaxwayisa kakhulu ukuthi bengazenzi abantu abaqinileyo ngoba leli gcikwane liyabulala. Labantu abamnyama esibabonayo khona le emazweni sebephelile beqedwa umkhuhlane wonalo. Awula ukuthi kumbe ngumlungu kumbe umuntu omnyama uyabulala. Yikho bayaxwayiswa ukuthi bengahambi behamba bezula bezula bazabe behamba bethelela abanye abantu umkhuhlane. Umkhuhlane labo sebelala phansi belala ngophondo labanye abantu.
Amamaski wona aqakatheke kanganani ekuvikeleni ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Indaba le yokuthiwa ngamamaski ikhanya iqakathekile kakhulu ngoba iyavikela ukuthi umuntu ma ekhwehlela isikhwehlela sakhe kumbe umphefumulo wakhe elowo kade uphefumula uyahamba kakhulu ukuthi ungafika obathi ngesikhiwa yi-2 meters. Yiko ma ufake imask, uyabo uvikela ukuthi ungaziwathelela abanye abantu. Lawe ukuthi nxa ungelawo umkhuhlane lawe ungaziwangena kuwe. Yikho kuqakathekile imask ukuthi abantu bayizuze. Nxa bengela mask bayenelisa ukuthi bafake ilembu, bazithandele emlonyeni lemakhaleni ukuthi bangaze baphefumule. Lokhu ke ngiyakukhuthaza sibili ukuthi hayi njengoba sesiya kathesi esikhathini somqando abantu nxa bele mask bayigqoke nxa bengelayo befake ilembu ngoba leli gcikwane litsha lifike kathesi akula muntu olaziyo nxa ukuvikela kuqakathekile ukuvikela kusithi ukuthi ufake ilembu lifake lelo lembu ngoba asifisi ukuthi uzuzele umkhuhlane omubi kangaka.
Umuntu nxa ethe wezwa angani umzimba kawusavumi njalo enakanela ukuthi ulayo i-coronavirus kuyini amele akwenze?
Nxa umuntu ezwa ingani ulawo lowo mkhuhlane esekasi ukuthi ahayize umphimbo bekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala. Sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imchova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hayi lokhu asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into okumele uyenze ukuthi ukhangele inumber zikakhansila okuthiwa i-Department of City Health uyidinge leyo number ubusubafoni. Laba bantu bayabezabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa kuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako bazathatha amasampulu lawa ukuthi bayetesta khona ngale babuye bazokutshela amaresult ma kuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambe lawo esibhedlela se-Thorn Grove. Kuqakathekile ukuthi ungaziwavakatshelwa ngabanye abantu kumbe ubize abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bebezokuthandazela ngoba uzabe uzabathelela lo mkhuhlane omubi. Abantu be-City Council laba yibo okumele babuye emzini wakho.
Uzulu ungamtshiyela sixwayiso bani dokotela Ngwenya?
Ye mina bengicela ukuxwayisa uzulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonga ukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu yikuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu njalo ubulala abantu masinya 2-3 days ma usuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyatshona. Uyabulala abantu abaningi. Yinto esiyesabayo kakhulu ukuthi abantu nxa bengelalwazi emakhaya langaphi ngaphi bazabe bengasoze bahloniphe lezi zinqumo okuzayenza ukuthi impilo zabo zibe mfitshane. Ngiyathemba ukuthi balalele bezwa ukuxwayisa engibatshele khona. Ngiyafisa ukuthi balalele sabe sibatshela njalo kusiya ngesikhathi ukuthi kathesi yenzani ukuthi kathesi yenzani ukuthi. Ngiyabonga kakhulu.